Isika disendaba ku VOA Ndebele. Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 kuLwezi 2019 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyakhala ibandla lezano PF ngezitheso zenotho.
Noma bengayisulanga siphileli bona thina uNkulunkulu wasidala thina ukuthi wasinika indawo le yaba ngeyethu kodwa siphileli bona noma bengayisulanga ayisibo uNkulunkulu bona
kodwa amabandla aphikisayo athi ilizwe leZimbabwe kumele lilungiswe nguZulu
hayi Melika akayigoqa izandla imeceleni vele lokukhuluma ne-America vele siyaphambani sikhuluma ne-America
abadabuka eZimbabwe basungula inhlanganiso zokudinga imali
ngiyasebenza eSouth Africa ngisebenza labo mama beZimbabwe abanentshisekelo yokuthi bezithuthukise labo ukuze bebe ngabanye abantu kusasa
sizalethulela lezomculo lokunye okujiyeneyo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo Ikomiti yedale leSenate yabona ngokudlelana lamanye amazwe eForeign Relations Committee ithi ilizwe leMelika eZimbabwe lithi ngizakuphinda njalo ikomiti yedale leSenate ebona ngokudlelana lamanye amazwe eForeign Relations Committee ithi omele ilizwe leMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols ukhuluma iqiniso nxa esithi okuhlupha ilizwe leZimbabwe ikwehluleka ukubusa hatshi ukuthi izijeziso zenotho yizo ezibhidliza ilizwe. Umnumzana Jim Rich, umgcinisihlalo wekomiti le, usanda kwethula umbiko enkundleni yeTwitter. Abike khona ukuthi uziquthele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba wehluleka ukubusa ngemfanelo. URich uthi uNichols wethule iqiniso ngokuveza ukuthi uhulumende wakweZimbabwe wephula ilungelo likaZulu mahlayana njalo kugcwele ubukhohlakali obumemethekiswa kakhulu ngamalunga kahulumende. Ibandla leZANU-PF lisanda kwenza umkhankaso libambisana lamazwe akumanyano weSouthern African Development Community wokuthi kwesulwe izijeziso zenotho. Amalunga ebandla leli lokhu esithi eleMelika kumele lesule izijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe entshonalanga. Omunye wabalo umbono ngumnumzana Belief Gawule othi bazalwisana lezijeziso lezi ngamandla.
Okuhle ukuthi umbiko uhambile kulabo abasicindezelayo. Umbiko uhambile, umbiko utshengisile indala amazwe adla eAfrika asisekelayo njengokuthi singabantu sicindezelweyo. Umbuso lo walaba abantu abayibo bathi babusha umhlaba. Kodwa ngezinye indlela Gibbs ngifuna ukuthi ngikutshele ukuthi ugonoko kwenzakeleyo kuhle ngoba kuyatshengisa ukuthi into le imbi njalo iyenza abantu bahlupheke. Abantu abahluphekayo ngabantu nje kuphela makhaza. Ngokuhamba kwezikhathi sizalwisana lakho sibe le ndlela yokuthi sibe nokubunqoba. Ekutheni abantu labanqabe sicindezela ngalindlela ngabe sinika ama functions la angafanelana abe khona kube sesiba le ndlela ukuthi thina siza kubamba kanjani sisiya phambili
zwelinye ilunga lebandla lezano PF lisithi baza ngena ngodlame esikodlweni seMelika kambe kungabe kulungile khona
imizamo yonke Gibbs sizayenza abanye bethengisela bekhona ngale kube basemazweni phetheya bayathengisela besenzala ukuthi hayi ama functions asiwafuni khangela kathesi Gibbs ungakhangela nankuyana abantu bona abana bazenza bona abantu ahlanganile abahlanzekile o-Trump bona bayayimpitshwa kathesi yikokutshengisela khona ukuthi into zabo zinjani kodwa bese bengenela kakhulu befika ukulawula izinto zethu lapha Gibbs ngokunjalo mina vele kangivumelani lokuthi into leyi eyiyo esafisa abantu uZulu nje ukuthi kuthiwa kazonde azangena emgaqweni yinjongo ekhona Gibbs njalo into leyi elwelwayo lapha Gibbs akulani lutho indaba yomhlabathi kuphela into elwelwayo ukuthi kwakumele ukuthi sihlale siyisikwata khona ngale siminyene abanye bethu bengazathola indawo labo babe nomhlaba njengamakhiwa nakade sincindezele yiko kuphela indaba abayileyo into yomhlaba nxa bengalela umhlaba ngifika babuyela emuva bekhangela ukuthi abantu abafayo emuva le banganani ngesikhathi umgabe babenokhathi zinqola yamabhiza namhla bese besibona kufa abantu abangu-7 bese beshaya umhlaba wonke bekhala umhlaba wonke izolo bebengapho unkomo bemqothela phandle yikho into ibagangile amakhiwa la
pho-ke nxa bengayisulanga-ke lizagcina lisenzayo
noma bengayisulanga siphileli bona thina uNkulunkulu wasidala thina ukuthi wasinika indawo le yaba ngeyethu kodwa siphileli bona noma bengayisulanga ayisibo uNkulunkulu bona
thina singa uNkulunkulu khangela kaleso mazwe njabo Rwanda ukuthi aphumelela njani khangela sizalwisa siye phambili singabuyele emuva vela sibuyele emuva ngabacindezela khangela into ezenzakala emazweni abo Iran kobo bani bani konke khona amazwe abahamba khona besenze ukuganga kwabo lawo amakhiwa la kuyathengisa ukuthi vele bafuna ukusincindezela bafuna ukuthi lapha vele injongo yabo abayeli ukuthi bagenqule uhulumende yikho balapha.
Kodwa umnumzana Andrew Nyathi unobhala jikelele webandla le-United Democratic Movement uthi uZulu kumele alungise okuhlupha ilizwe leZimbabwe hathi ukuthukana lelizwe leMelika.
Okumele sikwenze ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sihlangane sikhulumisane silungise silalelane ukuthi lo uthini lo uthini silungise lokho okumele kulungiswe tshelana amaqiniso.
Singathi ke ngubani okumele kuqalise khonoko?
Abantu abaku ground yepolitiki kumele bakuqale khonoko, abantu abaku business kumele bakuqale khonoko, abantu abasebenzayo abakuma unions kumele bakuqale khonoko. Labantu abayibona abasupporta ama communities ngendlela eziningi labo kumele babe khona sisupportane, labo bona ababenkolo kumele babe khona sisupportane sikuqale kwinto konoku sikwenzenini. Ilizwe lelana solikazi bani umbuzi bani sonke simele sikwenze kwinto lokhu.
Ilizwe leMelika ke kumele lenzeni Nyathi?
Hayi, iMelika akayigoqa izandla imeceleni vele lokhu khulumane America vele siyaphambanisa sikhulumane ngeAmerica.
Umnumzana Collins Bajila ilunga lebandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ulombono ofanayo.
Thina ya maZimbabwe enza kulanto esingayenza ukuthi zikhitshwe kumbe zingakhitshwa, esingakwenza thina ikulungisa umkhonomi wethu singapha sidlelane namanye amazwe. Nxa kukhona amanye amazwe abacela ukuthi sikwenze ukuze bedlelane lathi senze khona lokho, akula ngenye indlela thina esingafuqa ngayo ababemelika ukuthi betshintshe umthetho wabo bazifakela wona.
Sike sezwa ke abanye amalunga ebandla leZANU-PF besithi nxa ukuthi kunjalo bagcina abanye bangkhona bengena ngodlame esigodlweni seMelika kweleZimbabwe kambe kuyabe sokusitshoni khonoko?
Babe sebedale ukuthi kube lempi phakathi kwelizwe laseZimbabwe laseMelika, and angikholwa ukuthi bukhona ubuphukuphuku obedlula khonapho ukudala ukuthi ilizwe lakho libe lempi lelizwe laseMelika impi yezikhali.
Ye, kodwa unibona ngizani zizayisulwa sokutheni izitheso lezi?
Alubana izinto ezinjengokuhlonitshwa kwamalungelo abantu sezikhona elizweni laseZimbabwe, izinto ezinjengokuthi abantu bayakhipha imali elizweni besiyayigcina kwamanye amazwe esizwa kuthiwa kulabo Singapore, kulabo Malaysia, lapho iy'nkokheli zombusazwe zigcina khona imali zazo. Zonke lezi zinto ziza kuthi alubana seziphelile. Ngokubona kwami izijeziso zomnotho zizaphela, ngoba kathesi nxa sikukhangele bonke laba balwisela ukuthi babe le ndlela zokuthi bengaphila njani, behambisa izinto zabo abazithengisayo, behambisa izimali zabo ukuthi ziyegcinwa kwelaseMelika. Ngoba iMelika ilokho kuthiwa ngesikhiwa i-conversion engine, yonke into zayihambisa khona ngale izabuya isile ntengo ephezulu.
Ilizwe leMelika lithi uhulumende weZimbabwe kumele engephuli ilungelo likaZulu njalo aqhube ukhetho olubalulekileyo lokunye okumbalwa nxa efuna ukuthi kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, amaphephandaba etshiyeneyo athi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Nkosana Moyo bake baphatha udaba lweZimbabwe ngomgqibelo. Ababili laba behlale phansi badlala ingqondo bakhuluma ngezomnotho. Abesifazana abaningi abadabuka kweleZimbabwe kubika ukuthi bathengisa imizimba yabo kwele-South Africa ngenxa yobuyanga. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Daily News. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi kusanda kwenziwa isikhumbuzo sikaMoyi uRobert Mugabe koZwemba lapho kade kulezihlobo kuphela. Amaphephandaba ambalwa njalo abika ukuthi kulemifanekiso yemali entsha ezawethulwa lamhla eHarare lendawoni ezijeneyo kweleZimbabwe. Kubikwa njalo ukuthi sokulamabhasi amatsha aweZupco azasetshenziswa kweleZimbabwe. Ye, kwamanje ke sike silalele okwethulwe ngabantu abasithumezela ama-audio abo.
Yeah, Salibonani ku Studio 7. Mina igama lami ngu Adolf Shaba. Mina into engikhala ngayo ilo uhulumende wethu ohlala ekhala esola amanye amazwe yena ngathi into zonke uzenza kahle. Ukhuluma ngokuthi amanye amazwe abahlasela ngenxa yama-sanctions, kodwa bona bafuna ukulungisisa izinto ezaletha ama-sanctions okungama-human rights abuse, ngoba vele lezi zinto ivile wonke umuntu eZimbabwe azivumelani lapho ngendlela uhulumeni wethu esiphethe ngakhona. So okuthi bahlaselana labo America mbona ukuthi kuyasiza ngalutho, into engasiza nje ukuthi bayenze into esemthethweni esendleleni, baphatha abantu ngendlela efaneleyo, bengayenzi izinto ngendlela abavele besenza ngakhona, ngoba kula mehluko phakathi kohulumeni ka-Emerson Mnangagwa lwaka-Robert Mugabe, still the same.
Salibonani izihlobo zakithi ku-Studio 7. Ngikhuluma ngisemathebeleleni North kwelasenkaya. Besicela ukuthi uhulumende asincedise asilungisele ibridge uChangane wawuchaphele esivumo ukhangele eGwelitshena. Silogweru loChangane amabhasi esephelele khona phana ekuzeni ibritani aseqeda amabhasi amaningi kakhulu, abantu bakithi ihlobo sezathweni laphana eliningi kakhulu. Besicela uhulumende angenele asincedise kakhulu kwakhiwa ibrishi lamabhasi aphambane khonapha kuze lathi siphephe kakhulu engozini. Ngiyabonga hlobozana, umlayezo wami loongazwakala.
Kanti lapha ngicela ukubuza boGipsy ukuthi kanti uThokozani Khuphe kuzathiwa abe nguye upresident, kadanti kwathi kuvotwa laphana yena wathi senguye MDCT lwana kwathiwa nguye alliance, sengaba ngulokhu izeni njani engalangitsho umuntu oyi-1 ephalamende engalangitsho i-MP ephalamende angakhokhela abantu njani? Awuboni ukuthi lapho kungani kufuna ukudlalwa? Thina esimaziyo siyazi yena lo uChamisa lo uThokozani Khuphe, hayi ngiwabona bababili kumbe abathathu, thina asilandeli yena uThokozani Khuphe. Kahambe labantu bakhe khona libona babayi-3. Angaba ngupresidenti, angaba ngupresidenti wephathi njani engala masapotali, wehluleka lokuthi avotelwe abe lo MP ncho oyi-1 lakathe sikabonakali lebantwini.
Kunzima kakhulu, izinto sezidura kakhulu eZimbabwe, okuthi vele sebe sehluleka abantu lokuthenga izinto zakhona. Into zikhuphuka nsuku zonke, ukuphila kwabantu sokovele sokuzinomaliza. Konke kubo kugwanda laphana emalokishini vele abantu sebephila nzima, sokunzima manje.
Linjani basakazi labalaleli we-Studio 7? Ngithanda ukudlulisa ukubonga kumalunga eMthwakazi Republic Party ngokumela abantu besiNdebeleni, ngokumela abantu besintwini. Ngabe wonke umuntu wesiNdebeleni cabanga njengabantu bemthwakazi? Izinto eziningi ingcekeze khona lapha eMathibele ndingantshintsha. Kuningi umsebenzi omkhulu madoda osafuna ukuthi kukhuculwe, kuntshintshwe, kuguqulwe okungahambi kahle. Kuningi kucindezelwa, kuningi kukhangelwa phansi, kuningi kuncitshwa amathuba okwenziwa abantwini besiNdebeleni. Ngingathokoza kakhulu nxa abantu bemthwakazi bengafika umbe Plumtree njengapha, hhayi ngoba kuyayangisa, kusizwisa ubuhlungu, kusizwisa usizi. Thina abanini bendawo siyasayidilayinwa nje, asibonwa njengabantu. Kugcwele okungabantu lokhu lapha sikuzenzela santando, kuyantela kwenze nje njengokuthi thina lapha singabantu abangaphiliyo, singabantu abangekho. We are not considered. Ngiyazi ukuthi kuzathiwa ngilobandululo, but okungazobandululo ikuphi? Thina sabandululwa kudala since 1980. I think isikhathi sifikile manje ukuthi sizimele, simele amalungelo ethu njengabantu bakwaMthwakazi. Sizazi ukuthi singobani, siyini, kungani sila. Siphathiswa nje kwabantu bokuza, siphathiswa ngamasekendi njengamasekendi class citizens elizweni lakithi. Ngiyabonga kakhulu umsakazi, ngingadlela abanye isikhathi, but hayi kusese kuningi okuza kubuya. Lo khulumayo ngumakaloba Plumtree Khondolwane.
Nxa ufuna lawo ukuthi-ke ungene kuhlelo lolu uyakwazi ukuthi kumele wenzeni, usithumezele umlayezelo wakho kuwhatsapp unombolo ethi 01 202 465 0318. Sike sikhangele ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iofisi kamongameli Donald Trump ithi umongameli ephulanga imithetho aze akhulumisane nomongameli wakwele Ukraine ngokuthi uhlolisiswe okwenziwa ngumnumzana Hunter Biden, umntaka Joe Biden ngesikhathi esebenza kulelo lizwe. UJoe Biden ukhangelelwe ukuthi uzancintisana noTrump kukhetho oluzayo. Abantu abaningi batshengisele izolo kwelePakistan besithi sokumele umkhokheli kahulumende u-Imran Khan athiye umsebenzi. Abaningi batshengisele esigodlweni selizwe leli e-Islamabad bekukhala kakhulu ngokuthi kuyonakala izinto eziningi elizweni. Namhla siloma nangwenya lapho sikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezijiyeneyo ngakho konke lokhu ezikwenzayo emhlabeni wonke jikelele ukhona ngale ke kwele South Africa. Kunjani mama?
Ngiyaphila baba, unjani?
Siyaphila kakhulu. Akusitshela ukuthi wena wenzani khona ngapha?
Mina ngiyasebenza eSouth Africa, ngisebenza labo mama beZimbabwe abanentshisekelo yokuthi bezithuthukise labo ukuze bebe ngabanye abantu kusasa.
Singathi inhlanganiso yenu kuthiwa kuyini?
Ibizwa kuthiwa i-Ekumene Business Communities. Umbrella yinhlanganiso i-hashtag the work.
Kutshona ukuthi egumeni khonapho akusitshela ngamafutshane?
Kutsho ukuthi kusekhaya. Egumeni kula okuqala khona yonke into. Egumeni kulapha isimo somuntu sakhiwa khona. So yikho sisebenziseleli igama elithi Ekumene Business Communities.
Yes, singathi ke liqalisenini njalo libaningi kangakanani omama kunhlanganiso le?
Ekumeni isungulwe ngo-March 2018. Siyisungula ma community projects, i-youth development projects eZimbabwe. Yaqhubeka yaya eSouth Africa lapha eqale khona ukusebenzisana nabomama ngenyanga ka-July 2018.
Yes, singathi kuyini elikwenzayo?
Into esiyenzayo kuma-groups ethu sithuthukisa abantu ukuthi beqale amabhizinisi abo. Si-coordinator omama abasebenza beneyabo imisebenzi abayenzayo, siba coordinate ukuthi basebenze ndawonye kuma-cooperatives, beyenze ama-partnerships. Into esiyenzayo njengamanje sinama-groups angu-2. Eyokuqala ibizwa imilisane maboko bakazi, eyesibili ibizwa isifaranang matsogo basadi. Wonke la ama-groups ethu angu-2 ayenza ama-safa okuwasha, bayenza ama-vaseline, bayenza ama-dishwashing liquid.
Likuthengisa ngaphi konke lokho?
Zonke lezo izinto sizithengisa khona la eSouth Africa. Sithengisela abangane, sithengisela izishobo, sithengisela ama-communities la ama-members wethu ahlala khona. Siphinde sihambise ezinye izinto zethu elizweni lakithi, elizweni laseZimbabwe, la izinto ezithengiswa khona.
Singathi ke iSepa lithengisa malini konke konoko la ma-vaseline lawo?
iSepa yethu siyithengisa ngokushiyeneyo. Sinama-500 rand, sinama-1 kg, sinama-2 kg. I-1 kg yethu siyithengisa nge-R27 eSouth Africa, siyithengise nge-R50 eZimbabwe, siyithengise nge-R37 eSouth Africa i-2 kg. I-dishwashing liquid sine-750 ml esiyithengisa nge-R18 eSouth Africa, eZimbabwe siyithengisa nge-R20.
Yes,
i-5 liters siyithengisa nge-R70.
Singathi abantu abafuna ukuthi belithole balixhuma ngapho kwakhona.
Bengathintana nami as u-coordinator walama groups. Ngiyabe ngizobaxhumanisa nama-organizers ayiwo ahlela ngokuthengiswa kwezinto zethu. Bengangithinta kule number yes-South African number u-072-671-4848.
Akuyiphinde njalo?
072-671-4848.
Siyathaba ukuthi besixoxa lawe namhlanje Nkosi yazana Mananangwenya. Ungathini lakusasa mama?
Siyabonga kakhulu lathi ukuthi abantu bakithi bangasixhasa ukuze sikwazi ukuzithuthukisa njengabantu bakithi, njengabantu bakomthwakazi, lathi sikwazi ukuzakhela ama-businesses. Siyabonga kakhulu uxhaso lwenu njengabantu bakwe-Studio 7. Sibonga lakubo bonke abalaleli be-Studio 7 ukuthi leli bhizinisi ukuze libe yimpumelelo. Wonke thina sikubeka ezandleni zabo ukuthi sidinga isupport yabo ukuze leli business libe impumelelo.
Simalapha kuhlelo lethu lapho sicuka khona lezi zalwane zeZimbabwe ngokuchiyeneyo ikakhulu okwezamabhizimusi. Asihlanganini singabaphilileyo kusasa. Umongameli Donald Trump uthi umuntu owethulela idala leCongress lohlolisisa okwenzakala kuhulumende ngenkulumo ayenza lomongameli wakwele Ukraine ngokuthi kuvulwe acabangela ukuthi licala lomntaka Joe Biden ngumuntu ongelangqondo. Uthi kumele livezwe ibizo lomuntu lowo. Wethule lokhu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Idala leHouse of Representatives lihlolisisa ukuthi uTrump wayefuna ilizwe leUkraine lingenele kukhetho lweMelika, ngakho ke wephula umthetho wokuqhuba ukhetho. Okwamanje idala leli lifuna ukuthi ajeziswe ngalokho okuthiwa yi-impeachment ngesilungu. Ake sizwe ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Vumani Moyo ekhuluma ngodaba lolu.
Indaba ye-impeachment yona kukhanya ngani idinga ukuphumelela. Okungasobala khona ukuthi ukumkhipha, alokho yikho okukhanya kungakabi sobala ukuthi bangamkhipha.
Singathi kodwa-ke njengoba kujala kwenziwa khonokho kwesinye isikhathi, uzokuthiwa-ke babeke bazama uBill Clinton, bazama labanye abathize, ukhanya wasukayo kuphela uyedwa waye ngumongameli. Pho bakwenzelani nxa kunjalo?
Nxa singakufaka siphatha sikufananise lesikolo, yikuthi kulokuthi umuntu ungaphambanisa uxotshwe esikolo kumbe uphambanisa upanishwe. I-impeachment yona ikupanisha, then ukuxotsha is another, sokungesinye isigaba.
Ye, so singathi-ke bamjezisa ukuthi wenzeni lapha nxa sikhangele sibili?
Kuningi nje khona, kodwa abakukhangele kakhulu yikhonokho kwabo-Ukraine ukuthi wasebenzisana le-Ukraine ukuthi imncedise ku-election lapha. Umthetho lapha vele khonokho uyakwala ukuthi kuvunyelwa abantu who are not abangasima American ukuthi babe le anything to do ngoku-influencer ukwenzakala kokukhethwa lapho. So yinto nje abaphezu kwayo kakhulu. Kodwa-ke anjokulalokho kamula lakho owayekukhulumile lakho yikho kukhona, kodwa okulula okukhanya ingani kulula ukuthi kuzwisiseke ngabantu abaningi yilokho kwe-Ukraine. Yikho nje bekhanya beqina ngapho.
Ye, ukuthi kuyaphumelela yini?
Ngithi kufuneka nje ukuthi nxa ngaphe e-Congress kungazuzakala abantu babe more than half of it, i-impeachment ingapasa. Kodwa kumkhipha-ke anje okufuna u-Senate laphana ukuthi i-Senate ivote ababili kwabathathu, 2/3. Bavumelane lakho, bangavumelana lakho, then ikukhitshwa.
Lokhu khanya ngazana soze kwenzakale ngoba idala le-Senate libanjwe ngama-Republicans, akunjalo?
Ya, hayi kukhanya. Ngaphandle kokuthi engxekumbe kutshintsha izinto ezinye esingakazibona yo ezingakabi sobala, akukhanya ukuthi kungaba lama-senator angatshintsha enough ukuthi kufike inumber yona le 2/3.
Lo ngumnumzana Vumani Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, bakhuluma le-Studio 7 ese-Dallas, Texas. Kusenjalo kulabanye abantu abathi kuyamemetheka ubandlululo kwele Melika. Ake sizwe uGary Thola Jackson ekhuluma ngodaba lolu.
Yebo, ukukhethana ikhona izondano lapha ekhona, ikakhulu abamhlophe bezonda abamnyama. Isizathu ukuthi yini ngabasichazeli, kasazi athi siyakudingisisa kasikutholi, kodwa esikubonayo inzondo ungakhangela indlela abantu abamnyama abaphethwe ngayo, indlela abantu abamnyama ababulawa ngayo, indlela abantu abamnyama abaphila ngayo kuma-communities lapho abahlala khona, kawathuthukiswa. Impilo yabo mpela kayimanga kahle kungenxa nje yenzondano ebonakala egcekeni, lanxa laba abamhlophe bebonakala behlukumeza abantu abamnyama. Kasiboni kuthathwa inyathelo ngakho ukuthi mhlawumbe bajeziswe kumbe mhlawumbe bakhuzwe. Le nto nje iyayekelelwa lokho okungenza ibe nomcabango wokuthi into le vele iyenziwa yibo bona laba abaphethe bona abakhokheli abakhona bona phelizweni, kusithi labakusapota kwinto kwangikhona yinto abathanda ukuthi ngabe iyenzakala abantu abangamagaba abafuni.
Kodwa kulungiswa njani khonokho ubaba Thwala?
Kunzima lapha, ngibona ngathi nxa singatholanga ithuba lokuthi ke sihlale phansi ebake baphumele egcekeni ukuthi kanti inzondo yabo ivelaphi, intelela yenzondo yabo yini, basichazele. Kungaba lula-ke ukuthi-ke sisukela lapho ke sibone ukuthi singalungisa njani, kwini abakusolayo, kwini abakuzondayo. Kodwa nxa bengaphumelanga egcekeni, ngibona ngathi kunzima ukuthi le nto ilungiswe.
Lo-ke ngumnumzana Gary Thwala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, sixoxe la ekhona ngale-ke eDallas. Okwamanje-ke sesisizwa-ke umculo kaumajaha wodwa Ndlovu, uJays Marebeni Vela.
Salibonani, salibonani, salibonani kuzo zonke indawo lapho elikhona abantu bakithi. Ngujezi Marabeculi ovela le kukodlwa eminyama mahlaba ethwala amalala ndawo namajambo. Phezulu endlini enkulu mafuvezi mathaya MWJ. Yikho lapho endawo kwakhona kodwa ke ngisebenza ngilapha kobulawa esidikidikini. Ye, ufazi ushaya indoda kontuthu ziyathunqa. Ngakho ke yithini ngilithandayo lonke. Kakhulu
sizobuyela ekhaya emazweni kaphenda Yesu sizonikusima sizobuyela ekhaya kunonongiye ekhaya
ngibonge njalo usekelo lwenu ehambeni lwami lomculo njengoJesus Marabi okwamanje lalelani ikholise nasi ingoma edini zobuyela emnandi kakhulu liyithande Jesus Marabi one time njengoJesus Marabi kunenge ngikwenzayo njengomculi njengomncedisa abanye abaculi banenge kakhulu abaculi abaphume ezandleni zama yabo sezingeni eliphezulu okunjabulisayo inthemba ukuthi ikhovele okumele sikwenze ukuze umculo owakithi ungafi ube khona la kusasa la kwelizayo so ikho ke labantu abatsha angaziwayo bafake emculo endimeni yomculo ukuze kube mnandi ngiyabonga kakhulu ukuthi khona ama radio stations akithi le station esikhulu sona sethi silale siyawudlala umculo kaJesus Marabi labanye abaculi abasekela isintu sakithi ngiyabonga kakhulu akuhlale kunjalo ngibhizi kakhulu ngihlala nasestudio ngisebenza ngisenza ama-shows ngikhuluma nje ngiseHarare sihlala khona lama-shows so ngakho sihlala sibhizi nje sihamba hamba ukuthi sifinyelele ebantwini
Luzwa njani ke umculo kaJesus Marabi ke ngingibale ukuthi abantu bathini khona bake emsakazweni wethu eStudio 7 sibona ke uMike Nkiwane uthi ngikhona babadube kunjani khona ngapho ke Australia mfowethu uNomen Ngwenya uthi morning Studio 7 sithi kunjani ke mfowethu khona ngapho uNkululeko Nkosi uthi livuka njani sizwe sikamthokazi ugawule labanye bakhe asikwazi ukuthi baphila ngapi uyakhuluma ke lapha ke mfowethu uJD Junior Dube uthi linjani bafowethu JD siyaphila kakhulu singazuwena ke fowethu uVasco Nyaningwelayo moyo uthi Dube kunjani yaphila kakhulu Cyprian Dube la uyasibingelela kakhulu usithi hayi phela ke abantu bezana uPhefu ngani bayepa ukunye okumangalisayo lo mpandi yamadoda layo ukuthi khona khona pesitikini kodwa isikhathi sethu Duba kithi luzwa njani umculo kaJays singuzwa ngani singake hlukani ke wothi mbale ke indaba ebezikhokhela namhlanje liyakhala ke ibandla leZANU PF nezijeziso zenotho ezafakelwa ke abalandeli beZANU PF kodwa ke amabandla aphikisayo athi ilizwe leZimbabwe kumele lilungise konke elikwenzayo ukwenziwe khonokho ngoZulu nabadabuka eZimbabwe basungula inhlanganiso zokudinga imali ye sulukani ndaba siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalelisa uGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngo-fast 7 tambama. Bye-bye, Zulukani Ndaba.